Incwadi kaJakobe, uJakobe isahluko sakuqala. Mina Jakobe, inceku kaNkulunkulu leyenkosi uJesu Kristu, ngiyabingelela kuzo izizwe ezilithumi lambili, ezihlakazekileyo. Bazalwane bami, nxa lisehlelwa izilingo ngezilingo, kalibokuthi kuyikuthokoza kodwa. Ngoba liyazi ukuthi ukuhlolwa kokukholwa kwenu kuveza ukubekezela. Ukubekezela kakube lomsebenzi opheleleyo ukuze libe ngabapheleleyo lingasweli lutho. Uba kukhona kini oswele ukuhlakanipha, kacele kuNkulunkulu ophanayo kibo bonke abantu angabasoli, uza kukunikwa. Kodwa kacele ngokukholwa engathandabuzi ngalutho, ngoba othandabuzayo unjengevinqo lolwandle eliqhutshwa lizuliswe ngumoya. Umuntu onjalo kangatsho ukuthi uza kuzuza ulutho enkosini. Yena unhliziyo mbili, uyaphenduphenduka endleleni zakhe zonke. Umzalwane ongumnyanga ngazincome ngokuphakanyiswa kwakhe, lonothileyo azincome ngokuthotshiswa kwakhe. Ngoba njengamaluba otshani uza kudlula, ngoba ilanga liphuma litshisa libunise utshani, amaluba abo awohloke, lobuhle babo bunyamalale. Ngokunjalo isinothi siza kudlula emisebenzini yazo. Ubusisiwe umuntu obekezelayo ekulingweni, ngoba lapho esehloliwe uza kwamukaliswa umqhele wokuphila othenjiswe nguNkulunkulu kwabamthandayo. Umuntu olingwayo kangatsho ukuthi ngiyalingwa nguNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu angelingwe ngokubi, laye uqobo kalingi muntu. Kodwa ilowo lalowo uyalingwa lapho eyengwa ngezakhe izinkanuko. Kuthi lapho inkanuko isiyomule ibelethe isono, lesono lapho sesikhulile sizala ukufa. Lingakhohliswa bazalwane bami abathandekayo, iziphiwo zonke ezinhle leziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu, zehla kuyise wezinkanyezi okungekho kuye ukuphenduka njengemithunzi ephendukayo. Ngokuthanda kwakhe wasizala ngelizwi leqiniso ukuba sibe ngamazibulo ezidalwa zakhe. Yazini lokho bazalwane bami abathandekayo, kakube yilowo lalowo aphangise ukuzwa, aphuze ukukhuluma, aphuze ukuthukuthela, ngoba ukuthukuthela komuntu kakwenzi ukulunga kukaNkulunkulu. Ngakho-ke lahlani amanyala wonke lokwanda kakhulu kokubi, lamukele ngomoya wobumnene ilizwi elihlanyelweyo elilamandla okusilisa imiphefumulo yenu. Wobani ngabenzi belizwi, lingabi ngabalizwayo kuphela izikhohlisa. Ngoba uba umuntu engolizwayo ilizwi engesuye olenzayo, ufana lomuntu obuka ubuso bakhe esibukweni, ngoba uyazibuka asuke abesekhohlwa masinyane ukuthi ube ngonjani. Kodwa lo okhangelisisa emlayweni opheleleyo, umlayo okhululayo, abambelele kuwo, engesuye ozwayo nje akhohle, kodwa engowenzayo asebenze, uzakuba ngobusisiwe ekwenzeni wakhe. Uba umuntu esithi uyakholwa, engalunqandi ulimi lwakhe, kodwa akhohlise inhliziyo yakhe, ukukholwa kwalowo muntu kuyize. Ukukholwa okuhlambulukileyo okungangcolanga phambi kukaNkulunkulu uBaba yilokho: ukuhambela izintandane labafelwakazi ekuhluphekeni kwabo, lokuzilondoloza kokungcolisayo emhlabeni.